Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Kola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 1 kuNcwabakazi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyingozi kakhulu ngendlela abantu abamangayo emabhanga lapha bazathelana umkhuhlane.
Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane.
Uhulumende wabahuquluzi uyathusela, uyabulala, wenza konke okubi kwenzela ukuthi abantu bebuyele emuva.
Abanye babantu ababotshwe izolo abagoqela isikhulumeli se-MDC Alliance uFadzai Mahere lomlobi uTsitsi Dangarembwa bamiswe enkantolo namuhla. Kukhunjulwa abantu ababulawa libutho ngosuku lwanamhlanje ngo-2018, iningi lisithi uhulumende ulokhe engakagcwalisisi izeluleko zeMohlante Commission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane 14. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu laba ngababhubhe kusukela mhlaka 26 kusiya kumhlaka 31 kunyanga le esisanda kuphuma kuyo. Abalichumi babo ngabe Harare, kuthi oyedwa ngowakobulawayo. Omunye njalo ubehlala eManicaland, kuthi ababili ngabe Mashonaland West. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu asebebulewe yi-COVID-19 abangamachumi amane lanye 31, lilandelwa lidolobho lakobulawayo lona elilamachumi phose amabili 18. Ababanjelwe umkhuhlane izolo njalo bangamachumi phose ayisishiyangalombili 77. Lokho kukweze inani lasebefunyenwe belesifo lesi ledlula inkulungwane ezintathu 3,169. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Kuyingozi kakhulu ngendlela abantu abamangayo emabhanga lapha bazathelana umkhuhlane, ngoba abantu bayaminyana, bayafuqana. Abantu babekhohliwe vele, bengathi abakaze bezwe ukuthi-ke ubhubhane lukhona lapha emhlabeni. So kungathi-ke imikhankaso ingayenziwa kakhulukazi lawa abalesikhathi sokufundisa abantu bayefika endaweni ezinjengamabhanga lasemzileni yezimota, kodwa kungagcini khonapho. Ukuthi-ke le mali ibe khona emabhenki ukuze abantu bengalayini, lokuthi amabhasi abe khona abantu bengalayini belayinile amabhasi, ngoba nxa befonelela amabhasi laphana kusho ukuthi abantu bengathelana imikhuhlane. Akulungiswa indaba ye-transport, akulungiswa indaba yemali ukuze ukuthi abantu basuke bengaminyani.
Njengenhlanganiso esebenza lozulu, liyabakhuthaza yini abantu Ndiweni ukuthi balandele indlela ezihleliweyo zokwenqabela lomkhuhlane ezifana le-social distancing kanye lokugqoka ama-mask?
Lokho esikhuthaza abantu ukuthi bananzelele umkhuhlane lo, bagqoke amamaski, bageze izandla ngesepa kumbe ngama-sanitizer. Kodwa usizi ukuthi abanye abantu uyabona umuntu evale umlomo amakhala esegcekeni, evele ekhohliwe, umbone edonsa imaski nxa sethi wabona amapholisa nxa ihamba endleleni. Okutsho ukuthi vele nje abantu bekubenzela nje ukuthi kuthiwe benze. Abanye even abanxa behlangana abangani bawo baba bevele bengagqokanga. Abantu bayathemba ukuthi umngane kalawo umkhuhlane, kodwa ke lo mkhuhlane lo usengabamba even ngubani. Ngokunjalo kuyadingeka ukuthi even usiyahlangana umngane wakho ugqoke imaski ukuze uzame ukuzivikela kanye nemoli yakho lalabo bathandayo.
Umnumzana Michael Mdlandla Ndiweni yisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association. Abanye babantu ababotshwe izolo ngemva kokuphatheka kuhlelo lokutshengisela abagoqela isikhulumeli sebandla leMDC Alliance uNkosazana Fazai Maere lomlobi odumileyo uNkosikazi Tsitsi Langarembwa bamiswe emthethwandaba weHarare namuhla beseteswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho. Umantshi ukhulule abantu laba ngemali yesibambiso ibheyili ezinkulungwane ezinhlanu umuntu ngamunye. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kubotshwe abantu abangamatshumi edlula ayisithupha phezu kokutshengisela kwayizolo. Kobulawayo khona inkantolo ye High Court ilaye amapolisa ukuthi aveze umnumzana Tawanda Muchehiwa kungakedluli amahola angamachumi ayisikhombisa lambili 72 hours. Umuchehiwa ubikwa ethethwe ngamapolisa ngolwesine kuze kube namuhla akakasiwa emthethwandaba njalo akwaziwa ukuthi ungaphi. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda usole ukubotshwa kwabantu laba esithi kwephula amalungelo abo.
Lokhu kutshengisa ukuthi laba bantu ngamagwala yibo abagcine sebesenza i-demonstration. Ngalokho sithi i-demonstration le eyabantu iphumelele kakhulu. Kodwa lokhu akusithusi ngenxa yokuthi vele uhulumende wabahuquluzi uyathusela, uyabulala, wenza konke okubi kwenzela ukuthi abantu bebuyele emuva bafinyele bathi finyo finyo ngoba uyesaba nje lesithunisayo. Siyathaba kakhulu thina abe-MDC Alliance noma singasithi esiqoqele umhlangano i-demonstration le ngesikhiwa. Sibona ngani abaqoqileyo baqoqe ngobunono. Uhulumende ede sithi uzadubula abantu emelele ukutshaya abantu kanti batshaya i-tactic abantu bazihlalela ezindlini kwagcina beswele abakwenzayo. Yikho ke siyabonga mahlaba ezulu azange sibone udlame njengoba thina vele ede sibona ukuthi laba bantu basimelele ngemkhonto lezibhamu lamahloka lezingqamu bede befuna ukukwenza i-genocide naleyana abayenza nge-5th Brigade.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule.
Kanti mina ngicela ukubuza ukuthi kanti shiwa abantu laba bakhuluma ngama human rights hayi ayisikho ama human rights kanti aqalisela ngaphi? Asibuyeleni phela sikhangeleni lo monakalo kwamhla kaJanuwari labo kwabantu balahlekelwa ngimpalaze abantu uhulumende wagcina sebenzisa imali yakhe eningi kakhulu encedisa laba bezitolo abachabalelwa izitolo kanti izitolo lezo njengoba zingeza abantu laba bazizamelayo zazidilizelwani abantu babelinyazelwani laba bantu nxazo kuphelile ukuganga kwabantu laba sokuthiwa human rights. Human rights, where do you start measuring ilokuze niyama human rights nxa usenza into eqondileyo kuloku ganga la? Ngako akusoze kuvumakale lokho ebantwini uhulumende ukukhangele uyakubona. Yikho ke imizamo yabantu bonke abayizana uPF babezama ukuthi bavikele uhulumende wabo. Uhulumende nxa ekhitshwa ukhitshwa ngokhetho abalungiselele ukhetho olubuyayo, hhayi ubudlwangudlwangu lobudlova lobo esibubonayo. Abantu laba babehamba betshisa amathaya emgwaqweni bevalela labantu abafuna ukuya ezibhedlela emgwaqweni besekuthiwa khona hhayi ilungelo lwabantu, ilungelo labantu, ilungelo labantu, abantu besenza ubudlova obunjalo.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. Uzulu eZimbabwe obekhumbula abantu abayisithupha abadutshulwa babulawa libutho ngosuku lwalamhlanje ngo-2018 kudlakela olwaqhamuka ngesikhathi sokutshengisela. Abanye besithi iZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho. Abanye batshaywa balimala kakubi. Abalwela amalungelo oluntu abafana labeZimbabwe Peace Project bathi okudanisayo ukuthi izeluleko ezethulwa iCommission eyaphenya isehlakalo lesi eMohlante Commission ezifana lokuthi amabutho kumele abuyele enkambeni zawo azikalandelwa ngoba nanku amabutho alokhe enyakazela ezitaladeni njalo ehlukuluza uZulu. Lokhu kugcizelelwe yizigodlo zamazwe afana leNetherlands leMelika zona ezithi imuli zabantu abafayo zilokhe zingakahlawulwa. Kanti la masocha abulala abantu laba aloke engakajeziswa. Kodwa umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uphakathi kokuzigcwalisisa zonke izixwayiso zeMohlante Commission. Wengeze wathi amabutho asezitaladeni ngesizathu sokwehlisa ukumemetheka kwe-coronavirus. Kepha igqwetha uMnumzana Jabulani Ndlovu uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usekuvezile kwacaca ukuthi akawahloniphi amalungelo.
Bona bathi bethatha umbuso kungani bazimisela bakwenza kwaba yinjongo yabo ukuthi behlukumeze amalungelo abantu. Ngoba selokhu bangenayo akula langa o akula sikhathi lapho bakhe behloniphe khona amalungelo abantu. Owayizolo khona njengakho kuveza nje ukuthi bazimisele ukusebenzisa laloba yiziphi indlela ukuthi behlukumeza amalungelo abantu. And ukubotshwa kuka-Obey kuyikuthuka isisekelo sombuzo. Ngoba nxa uzabopha umuntu oligqwetha oyabe esenza umsebenzi wakhe kusho ukuthi labo obamelayo abaphephile neze. Kodwa uma sikukhangelisisa akumangazi ngoba abakuqalanga kathesi. Anje nxa sinanzelela umbe sikhangela owayenzakala emavikini adlulileyo kwabotshwa amagqwetha othabana impofu omakanza labodumzane kobulawayo. So i-government yananzelela ukuthi akulanto eyenziwayo lanxa bengaze behlukumeza amalungelo abantu lanxa ngaze behlukumeza amagqwetha ngokwenza umsebenzi wabo.
Ilanga lalamhlanje kulapho eminyakeni emibili edluleyo esibone khona amasotsha edubula ebulala abantu. Njengoba ebegcwele ndawana yonke wona amasotsha njalo izolo lamapolisa singathi abantu bengaba besabile ukubulawa yini futhi kumbe besabe umkhuhlane we-coronavirus.
Amapolisa ebebhoda indawo zonke esethusela abantu njalo itshela abantu ozabonakala ephandle kumbe ozaphatheka ekutoyitoyeni uzatshaywa njalo uzabotshwa. So kuyisimanga ukuthi sibe lamapolisa angilanhlonipho lesisekelo sombuzo ngoba akule esisekelweni sombuzo ukuthi umuntu ma engabe esenza icala. Angisho ukuthi khona udoyito yalicala. Ma umuntu engabe esenza icala akula lapho ovunyelwa khona ukutshaya kumele abotshwe ehanjiswe emthethwandaba. Kodwa kwenzakala eZimbabwe ukuthi abantu bagcina besesaba ukuthi bephume kumbe into izolo bagcine besesaba ukuthi bephume ngoba bayakwazi ukuthi khona amapholisa ahloniphe isisekelo sombuzo.
Umnumzana Jabulani Ndlovu ligqwetha sixoxela eseHarare.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa kuwembula.
Kwezemaphandleni lamhlanje indlala eqhubeka idlisa uZulu imbuya ngoluthi ngamandla kanye lokudula kwezinto sokusenza abantu abanengi baphile ngokucela njalo nje kubomakhelwane. Kubika intathelizindaba yethu uAlbert Ncube.
Izakhamizi ezigoqele Studio 7 ezigabeni ezijeneyo zeMatabeleland South ezigoqele Plum Trekkers eGwanda laseBedbridge zithi zidinga ukuphathiswa ngokudla ngokuphangisa ngoba zilakho ukubulawa indlala lonyaka. Igciwane le-coronavirus eselivalele uzulu emakhaya lalo selijeke izakhamizi zingela lendlela zokuziphandela. Isakhamuzi emathiya ematshetsheni unkosikazi Aletha Ncube uthi sebephila ngokucela ukudla kulaba abahola ukudla okuvela kuhulumende.
Khonapha siyenza ukuthi ekuseni sipheka amajodo abantwana badle, ntambama sesigoqoza kokokwizimputshwana okukhona. Labantu abahola i-social welfare balutshwane, yibo abethu besikhathi omnyanga aholo i-social welfare uhambe ecela kuboleka igogo ukuthi mhla uthe wazuza ukudla la ukwanisa ukumbisela igogoko leliyana. Hayi, simasimanga kahle, besicela ukuthi ngaba kithi laba amadona abasizwela abasinika ukudla.
Amazwi kwamaNcube agcizelelwe ngunkosikazi Mati Moyo oyisakhamuzi semawane, yena othi urhulumente kumele engezwe uncedo alupha izakhamizi.
Uyazi ngakathi beholisa baholise wonke umuntu, hayi khona ukuthi akuyakhethwa. Okukhetha kubo omunye engabeki imbiza eziko ozahambe ecela impuphu ephethele umgane ecela impuphu ebantwini. Abagogo amabili ungaba lo mnyama uhola elibolileyo.
Ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekutheningi lingasenelisi ukuthenga ukudla okugoqela impuphu. Kuthi esinye isakhamuzi semawane umnumzana Gabriel Uphondo,
indlala ikhona kakhulu sibili, kuyahlupha sibili ezisuku ngoba sokubamba nje kwenkani ukuze uphile ngoba vele akula lutho ngoba ungananzelela ukuthi 50 kg 2000.
Isakhamuzi ePlumtree unkosazana Nokuthula Leya la uthi ngaphandle koncedo oluphuthumayo abantu abaningi balakho ukubulawa indlala lonyaka. Amazwi akhathekelwe nguPrecious Gala ohlala eKezi. Usobhuku emswelamanzi esitezi umnumzana Godwe Ncube uthi ningi lezakhamizi selizemba egolide njengendlela yokuziphilisa.
Lapho abantu bakithe makwe usosabathola ngenxa yendlala, sebedingi sebegijimela umkutu kuyatshaya iganga, sebedini iziganga sibiloku ukuthi bazama ukudinga imali indlala nxa engangakuti azuza i-2 points abasadli.
Inhlanganiso World Food Program ebisiza izakhamizi emaphandleni ngokudla ithi idinga usizo lwemali eyizigidi zamadola angamakhulu amabili namathumi amahlanu $250 million yokuthengela izizalwane zakuleli eziyizigidi ezine ukudla. Kusenjalo uzulu emaNdebeleni seveze ukufuthelana kulandela ukubhubha kwamnumzana Perensiri obe ngumphathi ntambo ezokulima. Iningi elifana lomnumzana Msizi Gumbo lithi uShiri bekungamelanga aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe ngoba elesandla kudaba lombhuqazwe weGugrahund.
Nguye uPerensiri lomnangakwa lomgabe labanye babo bakuzana PF ababulala abantu abaningi kakhulu eMidlands lemhlulweni yematebelelensi.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo yena uthi ukufuthelana lokhu kuveza ukuthi ikomishini yokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission ayikayenzi umsebenzi wayo.
Isesele umsebenzi omkhulu ekudileni le ndaba yegugrawundi lokuzokhulumisana labantu bedelise inhliziyo ulaka lonke olusebantwini lolu luyehle luphele.
Umongameli Emerson Mnangagwa uchaze uShiri njengeqhawe lamaqhawe lapho ebekwa izolo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana silo Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lonkosikazi Carter Richards ongumgcini sihlalo webandla leMDC kuWelsh Branch ePilitane. Sihlaziya ukutshengisela okwenziwe ngabantu izolo phandle kwelizwe laselizweni besola abathi inkohlakalo eselizweni.
Hayi, ukuphuma kwabantu emazweni kube into enhle kakhulu njalo kutshengisela idemokhrasi ukuthi amanye amazwe sibili ayemukela idemokhrasi njalo ayalandela imithetho efakwe yelizwe lokuthi abantu kufanele badingisele ngokukhululeka bengayithuselwa. Kungalakuvikela ukuthi batshengisele insolo yabo ngoba kuvele khona kulilungela abantu ukuthi uma kunento abayisolayo batshengisele, as long ukutshengisela kwakhona kungekho violent ulandela umthetho obekwe lelizwe kuyinto enhle kakhulu and abantu baphumile ngaphezulu eBritain hhayi uyazizeka ukudle kakhulu kumangalisile kukhanda uyazi bedingisela ukuthukuthela ngento ezenzakalayo elizweni ungakhangela ukuthi ku-corruption liyana imali abayithathayo iyakwanisa ukuba isayisteni ilizwe lethu
ungathini ngendlela amapholisa aphethe ngalo lolu daba eZimbabwe sibona labesifazana ababotshiweyo ngokuthiwa baqoqa ukutshengisela lokho kumbe batshengisele
ukhanya ngani eZimbabwe umthetho ukhona ubekiwe ukuthi abantu ba-express ama-freedoms of all kinds of expression la ukusula ngendlela ezithiyeneyo kodwa umthetho wakhona ungavela uwupractice uwufake into practice ukhanya sikhambanisile njalo so kuyinto engani iyakhambanisa abantu izingqondo ukuthi kathi osokuyikho sekufanele sikwenze kuyini siyakubona nje ukuthi ihulumende yeZimbabwe iyabreaka irekhodi yeku-abusa ama-human rights of all kinds violation of human rights of all kinds be they sexual violation be they human rights be they freedom of expression lapho kubala abanye bebotshwa abama-marginalists abayibo abathabi bezindaba abasinikeza izinto ezenzakalayo elizweni kunokuthi bona bekhangelele ukuthi babunge abantu abanjengabona labo xa beveza ukuganga okukhulu okungaka kuyisipho esinikeza ihulumende ukuthi khangelanini lapha kulento embi ezenzakalayo kodwa ihulumende wonke umuntu obeza into ezinganazo ukhanya ngani esenza into embi sasesikhanye sengikhanyela ngabona kulabantwana futhi abanye abankazana awe-university laphana abanye ababelejimostrata ngokuthula belandela umthetho obekweyiwo ihulumende baliphicine bebotshwa njalo so ngasikwazi ukuthi uhulumende wethu usefuna ukuthi senze kanjani njalo sibona ukuthi lapho xa kufakwa lama-policy ezindaweni lamabutho abayibo abathi abanebese babe basigcine basikhangelele basivikele thina ekubeni kuvela ezindaweni ezithiyeneyo kodwa asikwazi ukuthi kathi sebevikelani kathi basikwazi ukuthi uhamba njani
ubona ikusasa injani njengoba sokusobala ukuthi abantu abangeke batshengisela ezitaladini ungathi uhulumende kodwa umbiko uzitholile yini ukuthi abantu abajabuli ngaye ovela kwamanye amazwe kumbe ubona iphumelele ngokuthi abantu abaphuma baya ezitaladini eZimbabwe
ayi uhulumende weZimbabwe yena uvele kalalele ngoba uhulumende olalela isizalwane sayo okwakufanele akwenze ekuqaleni khonapha uma abantu beqala ngokukhuluma ngama-demonstrations lawa aka-31 July kwakufanele ukuthi babize abantu abamele amalunga lawo ayekhuluma ngama-demonstrations bahlale lawo phansi bebalalele bethi khathi siyezwa ikhuluma lapho ukuthi liyathola khona usuku lweni kuyini asihlale phansi sikhulume sibumbe into sindawonye kodwa a-a sezwa nomunye nje umakuthinamasa laphana ikhuluma ngokuthi abantu kufanele bethaywe xa besiya kuma-demonstrations khathi abantu bazatshala njani
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Carter Richards umgcini sihlalo webandla le-NDC kugatsha le-Welsh branch ebhilithani asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
sibongeke usithandekile Sizigqibeke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba siluphiwa lijahe lidala uChris Gande.
Lingalitshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana uMqondisi Molo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba yingxenye yohlelo lwanamhlanje baba Chris Gande labalaleli. Thank you so much.
Ungasitshela ukuthi ubona njani
Lokhu kade kucatshangelwa ukuthi kungenzakala kodwa akwenzakalanga. Kungakuhambe njani?
Thina savele sakusola kusukusela ekuqaleni lapho sazibuza khona ukuthi laba ababezithi bayahlela lolu bhikitsho okwakubenza benike uhulumende kamnangagwa amalanga angaphose fike 30 kumbe ngithi inyanga yonke inotice yokuthi bazabhikitsha okwakuyikuyini ngoba sananzelela ukuthi uhulumende weZANU-PF asohulumende ongamnika ithuba lokuthi umazise ukuthi kule nto ofuna ukuyenza athule nje agoqizandla ukukhangela. Sasibona ukuthi nje ngamatope nje kudlalwa ngempilo zabantu. Uzananzelela ukuthi sokuvela kathesa ukuthi lolu bhikitshi lungani beluthatha futhi laseceleni lwabantu bezano. Ngabona ubonile ukuthi Politburo isuspendile abanye abathizo ukuthi abatholakale belama flyers alokwenza lokuthi bekumele kubhikitshwe nakhitshwe umnangako. Kungakho besihlala sikhuza abantu bakithi ukuthi hayi abake bayekele ukuba ngothathekile bengene entweni ezingaso zabo ngoba lokhu bathola izikhathi eziningi sebelimala kumbe sebe bocha abanye sebesifa befela into zasempumalanga ezinyeke zasinika ukuthula singumthwakazi wonke jike.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze kube lenguquko ikakhulu nxa sikhangele udaba lwenkohlakalo i-corruption elizweni?
Kuzima babagandela balalela ukuthi singathi thina i-corruption ingaphela kuleli lizwe leZimbabwe. IZimbabwe yavele yafoundwa ngamanga le-corruption ngo-1980. Uzakhumbula ukuthi ngabo 80s sake saba labo Willowvale scandal ababekhokhelwa ngabo Chris Nyakumbo labanye bonke abatshontsha izimota lakho konke. Kwabuya ngabo 1998 okumbirayi kangayi badla umumbu welizwe eGMB abazange benziwa lutho baprotectwa nguyena lo uhulumende weZANU-PF. Kwathi ngomnyaka wabo 90 something futhi ofana nayo kanjalo othikore banatha ifiweli betshontsha amafutha uhulumende weZANU-PF wabaprotector. Ziningi izinto eseziyenzakele kulo uhulumende kusukisela ngo-1980 kuzofika kathesi okusitshengisa ukuthi emuva lengabo 80 abantu babengakunanzelela ukuthi igovernment yeZANU-PF icorrect. Lokhu kutho ukuthi akulandlela iZimbabwe engaguquka ngayo kudaba lwezocorruption. Uzakhumbula ukuthi lawo Robert Mugabe sabusa kwazo wavuma ngomlomo wakhe ukuthi eMarange Diamonds khona ngale kutshontshwe ama diamonds aweza 15 billion.
Labo abathi bona iZANU-PF isuke esihlalweni, abathi bona ZANU-PF must go, ubona ungani yindlela yini engasebenza ukuthi kube lenguquko elizweni?
Sibonile ukuthi thina labantu laba ngamanzi leparafina kufana lokubopha ubabhemi lenkomo. Asikwazi ukuthi sithi ZANU-PF must go ngoba kwasekuqaleni vele kayifaka ongakithi. Esiyithi esikufuna yinkululeko yabantu bakomthwakazi, sizimele sisodwa ukuze lalesi sibungu okuthiwa yi-corruption singaphili kithi ngoba vele abantu bakomthwakazi bayaziwa bayahlonipha. Njalo i-corruption kumbe ngithi ubusela kakukho egazini labo, kanti abantu bempumalanga ubusela busegazini labo aba ubuningi babo.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli
ebantwini bonke kakhulu kusapho lukamthwakazi, ngithi sokungathi uNkulunkulu engasiphilisa asiphephise kulolu bhubhani lwe-corona osolubhubhise umhlaba lwaqeda lezihlobo zabangani bethu. Engingakutsho mina njengomongameli we-MRP ukuthi hayi, nxa lolu bhubhani ludlula siyaphakamisa izinga lomzabalazo wethu, singena ebantwini sichumayela ivangeli lokuthi umthwakazi makabuye ukuze sihlukane lalaba abelizwe leZimbabwe abaphethwe ibusela ubudlova lokubulala lakho konke osokwenze abantu batshintsha babazinyamazana.
Loke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxela kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Ukuziphetha ezakusihlwa sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane. Abanye babantu ababotshwe izolo abagoqela isikhulumeli seMDC Alliance uFazai Mahere lomlobi uTsitsi Dangarembwa bakhululwe inkantolo namuhla. Bekukhunjulwa abantu ababulawa libutho ngosuku lwanamhlanje ngo-2018. Iningi lisithi uhulumende ulokhe engakagcwalisi izeluleko zeMohlante Commission. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona njalo ezakusihlwa kusasa. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.